Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho ngithi mina i-deception. Ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies, amanamba amarali. Ngoba kuningi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu babe banengi emaralini. Kuyabantu bathengelwa utshwala. Lezanu la iyakwenza amaphathi wonke akwenza. Abanye bathengelwa utshwala, kuyaba la lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambi kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbule ukuthi ngo-2013 kwaba le rally enkulu kakhulu eyenzwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu painting Harare red. Kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash wini yeZANU PF. So amarali kahle isikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo lizizwe ngani libakhulu futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla eliphikisana lalo nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe lebandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi bebesebelisekela esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana babuye kumaralini barejistile yini ukuvota bazavota yini
ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai.
Ngiyabona amanani kodwa angikaboni inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo-2000 eqala ibandla le-MDC isikhathi esinzima kakhulu futhi esekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwaluluningi kakhulu kodwa-ke abantu babehamba ngobuningi. Yebo kambe bakhona abalandaba abade behambile kusisisisi sibabonile koBulawayo sibabonile eGweru kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise la marali ayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobuningi. Kodwa ekuculeni kokho konke njengoba ngishilo phambilini amantu laba ababuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu laba esibabonileyo ngamarali emadolobheni esekuvele khona kuyilapho okuqine khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi-ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako